sangana zihlobo esithandekayo kuhlelo vuselela umoya igama nguntungami linkumo namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla usiphatheleni mfundisi
sibingelelani njengoba sihlangana zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngolunjalo usuku lapho kumele sivuselelane emoyeni ngenxa yokuthi-ke imoya yethu iyadinga iyaswela izinto eziningi namhlanje-ke sizavuselelana ngokuzwa ilizwi ngokubhala kukaLukha isahluko seyesificaminembili esesiyangalombili indima yamashumi amabili nantathu siye kuma endimeni yamashumi amabili lane uLukha isahluko sika-8 ivesi ngu-23 lo-24 kufundeka kanje kuthe besahamba ngomkhumbi walala ubuthongo kwehlela-ke isivunguvungu somoya elwandle bagcwala amanzi baba sengozini vesi 24 basebesundela bamvusa bathi nkosi nkosi safa wavuka-ke wakhuza umoya ngokugubha kwamanzi wanqamuka kwathula kwathi thu zihlobo zenkosi ezithandekileyo lapha uJesu uhamba labafundi bakhe bagade umkhumbi kumbe isikebhe beselwandle kwase kukhanya ukuthi uJesu mhlawumbe wayekhathele njengoba laye wayelakho ukuba ngumuntu njengathi wasejumeka walala lele kunjalo-ke kuthiwa khonapho-ke kwase kusehla kwaqhamuka isivunguvungu somoya isiphepho esesabekayo khonapho elwandle abantu basebezibona isikebhe sesigcwala amanzi sebesengozini ilizwi emfuna silikhangelelile elithi kuvesi 24 nkosi nkosi safa nxa umuntu ozelwe ngowesifazane esahamba emhlabeni kulezikhathi lapha azizwa khona eyedwa ngenxa yobunzima ayabe ehlangane labo umuntu ngamunye ngamunye ulezikhathi lapha athi kambe ngizaphuma ngizasila ngizasinda kulokho okungehleleyo kambe bathi abafundi basebememeza bathi nkosi nkosi safa lapha-ke ngithanda ukuthi ngakafiki kulaba abaningi sikhangele ukuthi kambe ngamunye ngamunye wabafundi labo wathini omunye wazibona esengaseko ongasefile wabona ethiya konke ayelakho ngenxa yezigigaba lezi ezazibhekane lapo nxa sihamba emhlabeni sisaphila sifana labantu abakulowo mkhumbi ozahlangana lezivunguvungu leziphepho zempilo impilo le bathandekayo kayilula kayilula kwabaningi abantu lalaba abathi bahleli kahle sikhona isikhathi somzwangedwa isikhathi sokuthi umuntu azihlole eyedwa kungela muntu angakhuluma laye kodwa azizwe esengozini impilo yakhe isicwila emanzini izivunguvungu lezi zingabe zisukela egumeni zisukela emsebenzini zisukela ekuhlaleni nje lapha umuntu ahlezi khona izivunguvungu zingaba khona phakathi komunye lomunye lapha esihleli ngakhona abomndeni nxa sekunjalo uyamemeza lowo umemezayo kodwa laba ababehlakaniphile bathi nkosi nkosi safa uJesu-ke wakhuza umoya wathula kwathi thu nxa usucwila ebunzimeni phakathi kwakho konke lokho kuyabe kuhanqile udinga umphefumulo wakho khala kunkulunkulu uzakuzwa uzakumisela lezo ziphepho inkosi belathi zonke amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkumo